So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bona mulela ku Studio 7 ya sonto mhlaka 19 kumphalakazi 2021 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngeKhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uchova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awenesi eye-COVID-19.
UZulu kuvalelisa uDiwa Mavinga. Wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF nohulumende.
Basiphiwa ukudla, ukudla kuphiwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu leKhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala koBulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngeKhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi seCovid. Ongasi Covid yodwa esiyisabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
I mean, because of this new variant Omicron, as long talong as wakuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle, your family yetu. Having a vakachigangago, just gonna be there, labazali and jini, enjoying the meals at Christmas. I mean, it was pretty zelzy, 7 colors.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years. So litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu leKhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakuyenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimeni esinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimene sinjani. And then if phakathi kwethungelo le-COVID ngizokhona ukubavakatshela, but if kuyabe kulowo le-COVID lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park koBulawayo uthi kayisoze ibe mnandi iKhisimusi yalonyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele uzofika ngapha eZimbabwe kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu ikuthi abantu bazayihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi bese saba umkhuhlane weCovid.
Kuyabe kungelabantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabhena ngenxa yeCovid-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu weCovid-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCovid-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane weCovid-19. Usesendleleni elubhekise kobulawayo. Sixoxela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness eCovid-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba ma ungakhumbula ukuthi iCovid ibuye ngeumnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye basinda, abanye bashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So ngizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be tester iCovid-19, bevaccinate. Zama ukuthi sisebenzise imithi lesitholayo lapha. Wamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze 100 kilometers ngilapha eHammarskraal. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisapota, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa ke hayi, okwamanje nje isimo besise right. Ende into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sizozitshela ukuthi hhayi unemali orokana mali. Mina into engizothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bayangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxela ye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe yeCenter for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga osenamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi
umnumzana Pride Mkhono owasebenza lomavinga kuhlanganiswa e-Crisis in Zimbabwe Coalition laye unxume kakhulu imisebenzi kamavinga
mina njengomunye obalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDewa Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebekholisa amalungelo abo lawo asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo njengabo United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bhala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengagcini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke
isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa ngumavinga
lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ubengumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke ubengumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba engela favor njalo ubengumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelo kakhulu
uMavinga owasebenzela kuhlanganiso eHuman Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa uchiye umkakhe uFiona labantwana abane ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu
wezemabhandleni namhla zisenkabazwe uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende
gogo ayijambambo ule 94 years ulapha uthemfele evungu uhamba njani kathi gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima uhamba njani
inzima sibi kakhulu asiphiwa ukudla ukudla uphiwa bona abezayo
kuphiwa bezano kusenziwa ngubani lokho
kusenziwa ngoyo umbusi nangakhokumbeni ngibona laba basiphu abapha abantu ukudla
bathi uphile ngani wena
hhayi bathi hani
bakwazi ukuthi asowezano
kusukela kusesele umunyanga ngokalo azange ngiholile ife kuze kubela namhla
heyi nxa bekhuluma labo bathi uyababona ukhulume labo
yabangithi kuyabhaliswa wabhaliswa belamelibizwa lisaphula
ungaka kuyini wena uvele uyiphi iphathi
mina ngi-MDC
ouku-MDC wasukela kudala uku-MDC
MDC
ngo-99 wathi wayingeni abantu bezano bengitsho gogo ngibuye nomuntu wezano yedwa ngicela ube lapha ndoda ugogo nawo wena ukuzano nxa ubona umuntu omdala ongaka limncitshi ukudla uthini
lapha kule system embi politics abayandaba lezalukazi amaxhiqu ugogo over age basebenzisa ipolitics abanandabazali abasizalayo abenifika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwali party but akusebenzi khonokho yibo sidabulayo abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ekudleni mina ngihole ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapa 20 lutho kunceda ngani khona
alikukhulumi lemhlanganweni wenu
siyakukhomba but vela
kwabekwenza kwabe kuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana politics abantu bezana straight direct ngabezana
ngangithabisa ukuthi wena uwezana ukhulume uqinisele ngayo
ye ngabezana straight ababafuni bavali but bengabazali babo abancisa empilo labo abasizalayo singabaisizukulu isizukulwane Kota hey izano ake MTC MTC kota yoba sidabula igogo lapha silapha thina singabo laba
abagogo longubizile uyawumbone lapha wena uyawumbona gogo
ngiyangibona kakhulu kabisini
uyanga kutshela ukuthi ugogo uyadibeka liyakali kwakudla i welfare
uyancithwa soja welfare kayiholi
shonxa batshela abanye bakho bathini
bathi ngabe MTC babancitha bathi ngabe MTC why no reason why kota yoba sidabula abasizanayo bengabazali ukhoko ugogo kanti abantwana mina ne 35 years 45 years but ngiyahola everything loku aholi ngathola ilungelo lakhe engumuntu
ukuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasupport enye iparty
ye kuphela simple that uyafoswa ukuthi asupport
kodwa uhulumende belakawufuni lokhu
hayi kakufuni
uhulumende kakufuni okwenziwa ngabantu bona abakhona besigabeni
exactly
ngoba lokhu ukudla kumele ukuthi lomuntu onke
kakufuni
uzayenzani manje ayita
ngizazihlalela nabe ngiphiwa ngabantu
ababuthi
lapha sizwe uEzra Jesus Panda ekhuluma logogo uAida Mbambo ohlala enkabazwe le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington sangene kusigaba esilandelayo sesangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane Wuthi ngothi lo United Nations olubona ngelungelo loluntu selihlolisisa ukubulawa kwabantu libutho le-70 degree kule Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu mahlana ngesikhathi lidinga amalucatsha. Uhulumende laye uthi amalucatsha yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi batshengisene emigwaqweni namuhla ezikodlweni zakwelesudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lemoto elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok. Bathi owavunyelwana ngu-Hamdok lebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo wethekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala u-Nelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe u-Naomi. Umnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware edale le-Senate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamjiya ekuthibeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Sonke isikhathi sezamasiko. Namhla silobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngomkhuba wokuchinza
baba uDube isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili esakuqala ke kulemkhuba eyayisenzwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiyiqambe kodwa eminye yangiyazi angiyiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhubekela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiqinya inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa ikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenzwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiphelele izinsuku zaso ngethemba abazo ngizwa abalaleli ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho okucaba ukucaca ngelokuthi sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona leko komkhulu
hayi singagqiba khona lapho baba ngwenya
xa sokufika khona lo komkhulu kwinkosi yona izanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adle soku izilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku officializer ngolwimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale ku officialize kukhona ke imithanthane yayisenziwa khona lapho kuzelelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubonge nomvele inqanga ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla kwakuthi ke nxa kuchinswa khona lapho abantu baze besebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzimba wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu
hayi wona mhlasima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
senganamasiko senziwe mandla yena baba mkhulu babe lobola
sibe sizwe ezokholo lesikristu silonto kamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Nisabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka 6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga esilibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi eleChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabophezulu kwamahlombe akhe kutshoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina bantu ngenxa yokuthi sasesehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofita wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana uNkulunkulu wabuya engumntwana wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe ingxenye yethu ukwenzela ukuthi nxa esindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lomuntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwe likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana uAdamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa uAdamu wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela yonke imini imbusizo kuphela kumbe kungabe kungamakhosi kumbe kungabe kungamapresident kumbe kungabe kungabo queen labo king kuyaphela konke kuyochabalala kodwa umbuso wakhe ongaphezu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade. Umlaleli wami ngifuna ucabange ngalindlela sikholisa silungisele ikhisimusi asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa ezosikhulula esonweni.
Akuyibhethe mfundisi.
Sasithandazeneni baba ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni ngegama likaJesu niyathandaza.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Kuhlelo lwabatsha ake sizwe eza thisa sibanda exoxa losakhulayo ohlala elowa kweru
Justin Jabavu. Wenzani lapha mnumzana Jabavu? Mina ngizwa ngokugebha nje ngiphila ngokugebha ndoda ikungumphilisa ugebhani phela igolidi ulithengise ngani? Ulithengise emayini ezimayini ezizabona ebantwini abathengayo
hayi umayini
uyimenetheri
mayini kwendenza kwa
unjani kodwa umzimo okhona ehlala nabo lapha leni
umzimo esikhona khona kubanjile akuphileki ekugebheni lapho ngoba emamayini endawo la maprize angikhona egolide siqinisekelwa ngamabhondi izinto azathengeki ngamabhondi
libanjelwa njani nxa siliyabanjela
kunje kuthengwa ngamabhondi ikuthengwa i-user i-gold nge-user in 50 something 52 but we find ukuthi wona bona bemayini bangkhona bathenga amaa babe kufanele ukuthi bakuthengena ngama 20 something befake i-bond xa suredi ngoba hayi into ezangikwani nzima
wena ule muli
imbuli layo
ubaphilisa njani?
Hayi kuncengisa jisa akuloku kwenzayo kuncengisa
uncengisa ubambabamba lapha nalapha
lapha nalapha
kwenzela kuthiwa kugcwele kathi esinyalibona bagcwele lapho ugweja liyenza njaleni alilwi kuthiwa liyalimazana
hayi akungokulwa kathi sakukho hayi kathi sakula kulo
azaba kutshaya wena
hayi hayi akazi njalo akazi njalo
kodwa kungani kungoba bakuphela bagembela
kuhlangene omama bakhona bayigibha
bagebha
zindawo ezijiniwe kulawo indawo egebha omama but behlangane nabo baba futhi njalo
lapha lizwe uEzra Thisa Sibanda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala elowagweru. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe
ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, Mokipstone.